Kuluhlaza tshoko, izifuyo kukhanya sezinonile. Njalo izakhamizi eziningi zilimile lanxa ezinye zingalimanga ngemfanelo ngoba izilimo zihlaselwa yimikhuhlane, kodwa kukhona okuncane eziza kuvuna. Waye ngumbalisi wathatha umhlala phansi ekhala ngeholo elincane umnumzana Solomon Ncube uthi wabona ukuthi engenza imali engcono engumlimi wasesiya kufundela.
Ngine kathi sifake ngiyethi onyoni la.
Mina ngifundise ngiretayile ngo-2016 angumbalisi. Abufundise ezikole eziningi about 10 schools ngagcina sisemadlelenyana.
Lanxa ekhangelele ukuChina la lo nyaka uNcube uthi abantu abalamali yokuthenga isivuno sakhe.
Baluzingajana kwabo kuncane. So in some cases now ekuthwale ngumse edolobheni. Last week ngikhibile kuleleli. Ngo-Tuesday last week. Ngamapheli angu-3 awevileli. Sathengisa edolobheni. Namhlanje ngihleli nganifuna ukuchaya ngokunye oyifangas.
Izimali zokuthenga ama-pesticides zime engilabo sibulokuzwayo.
Umnumzana Gawu Ncube laye belime ukuzwayo lo nyaka, kodwa impehlane sisidla izilimo zakhe ikakhulu umumbu.
Sizivamile kodwa kuyana. Njengoba uyibudli anti awothi kwenzani, uyibudli lo bukhona obehle. Kodwa-ke hhayi sesingani saphiwe ukuthi sizakuspray wawulokhu kuthiwa sifake mhlaba.
Iningi lezakhamizi lilime izilimo ezijeneyo. Umnumzana Mandla Masuku ulime i-sunflower.
Kungcono akusoze kufane kulapho kunyaka ophelileyo azange savuna ngitsho.
Ngaphandle kokulima kulabanye abenza inhlelo ezijeneyo zokuziphilisa entaba zinduna. Untando yenkosi Dube ngosakhulayo oleminyaka engama-25 yena ngumfuyi omkhulu wenkukhu ethengisa edolobheni uchaza abanzi ukuthi uzifuya njani.
Okay, into eyenzakalayo ngayefika amatiyane lapha first day kumele efike ethole umlilo lapha nikhona kuba siye umlilo okukhudumayo. Umlilo sivuba sithimiliya then sivuba sasingaphandle ngale then lapha sebesifakile ukudla kulamaplastiki ngoba semncane kungena first day sasifaka amaplastiki ufela phezu kwamaplastiki then sizakufaka phezu kwamaplastiki then day 3 siyakhipha amaplastiki siyakufakela emganu yakho. Then day 2 lakho uyawufihla phezu kweplastic. Then day 3 sesikhiphe iplastic lasesifaka amafida akho. Then umlilo kuyabaswa for 2 weeks ukwasela umlilo.
Abafuyileyo labo bakhala ngomkhuhlane womkhono lenyongo ohlasela inkomo esiqintini semguza. Mnumzana Nhlanhla Ncube sehle waquma inkomo yakhe ehlaselwa umkhuhlane angawaziyo simthole ehliza.
Ibizo lawo sibili sisawuzama ukuresearcha. Angabi wazi kahle kahle kodwa vele umkhuhlane lo inkomo yankhona ungayibona iphuma igazi ngamakhala vele kusazenzakale ngathithi ngaphakathi ngapheka bivele sokuphendula iyapheka ezangaphakathi umkhuhlane wankhona uqala ngaphakathi ngayibona izikhipha igazi ngamakhala hhayi vele sekumele uthele ingqamu hhayi isiphelele ngamandla iyabe isiqhuqa ayisakhona ukuhamba.
Okunakuhle kwezulu lonyaka iningi labantu lezifuyo indlala bazayizwela komakhelwane. Ngu-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 nezendaba zinduna esiqindini semguza eMatholeni North Province.